Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisoko siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 4 kuNcwabakazi 2021 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Mhlawumbe ukungenela kweZimbabwe Human Rights Commission kungabe kudale umehluko ngasikhangele uhlelo lokuhlatshwa ngoba sibonile kungezelelwa inani labantu abahlabayo.
Silahlekelwe kakhulu singuzaphu abanye kade beku presidium sikhuluma ngomama uMrs. Thaka, ubaba uThodlana, several other heroes. Yisikhathi esinzima lesi seCovid esikhuluma ngaso, kodwa siyabonga ngemisebenzi emihle abayenzileyo.
Bakhala ezimathonsi abeZimbabwe abahlala kwele South Africa ngenxa yokubhutshelwa izihlobo nabangane buthumuthumu ngeCovid-19. Iqula leziphathamandla zeZimbabwe ebezisemidlalweni yama-Olympics kwele Japan selibuyele ekhaya. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu abangamatyumi amane lanye 41 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula inkulungwane elengxenye 1,508 belomkhuhlane lo. Asebebulewe yi-coronavirus bonke sebephezu kwenkulungwane ezintathu 3,676. Asebefunyenwe belayo sebesedlula inkulungwane ezilikhulu eliletshumi lambili 112,435. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bedlula inkulungwane ezingamatshumi amathathu 32,961, okukhweze inani lasebehlatshwe elijekiseni laya ku 1,707,671. Abahlatshwe esibili njalo ingeyokugcina labo bedlula inkulungwane ezinamatshumi amathathu 34,004. Lokhu kutsho ukuthi asebehlatshwe ngokugcweleyo sebephose bafike kusigidi 832,884. Ikomishini ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu iZimbabwe Human Rights Commission ithi uhulumende kanye lamankampani azimeleyo akumelanga baphoqe izisebenzi ukuthi zihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 nxa zingafuni ngoba lokho akukho emthethweni. Kumbiko ewethu leizolo, ikomishini le ithe okungenziwa ngabaqatshi ikukhuthaza izisebenzi kuphela ukuthi zihlatshwe hatshi ukuzibamba ngamandla. Ithe uhulumende labaqatshi kumele bahloniphe isiqondiso ezibekwe yi-World Health Organization ezikubeka sobala ukuthi abantu kumele bazikhethele ukuthi bayafuna na ukuhlatshwa kumbe kabafuni. Yengeze yathi ikhathazekile kakhulu ngembiko yokuthi kulabanye abaqatshi asebebambela izisebenzi ezingahlatshwanga iholo, labanye asebevimba izisebenzi ukuya emsebenzini. Umongameli Emmerson Mnangagwa useke wethula amazwi athi abangahlatshwanga bazagcina bengasaqhatshwa. Le komishini ithe njalo ikhathazekile ngokusilela kwamajekiseni okuvikela iCOVID-19 ikakhulu emaphandleni. Ngokunjalo ithe kumele uhulumente atholise indawo zonke amajekiseni kuhlatshwe bonke abafunayo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso esebenza lozulu wemaphandleni iRural Communities Empowerment Trust umnumzana Fumani Ndlovu.
Mhlawumbe ukungenela kweZimbabwe Human Rights Commission kungabe kudale umehluko nxa sikhangele uhlelo lokuhlatshwa ngoba sibonile kungezelelwa inani labantu abahlabayo lama centers lapho kuhlatshwa khona emakhaya sibone kubuya abebutho abezempila kahle kubutho bezohlaba abantu kundawana ezifana labo Lupane kundawana ezifana labo Nkayi la kwezinye indawo zangenhla yemandebeleni sibone kusiba lokungezelelwa sibili kwabezempila kahle ibutho elivela eliwa ewanke ukuthi lizoncedisa ukuhlaba abantu esingakwaziyo ukuthi njengoba abantu bakulumhlubulo bevele bengani bayesaba abebutho uzabaphatha njani bazenelisa yini na ikakhulu nxa sikhangele emakhaya kuma villages ukuthi abazukwesaba yini ukuthi babuye bezohlatshwa ikakhulu nxa betshelwa ukuthi abazoncedisa ukuhlaba ngabebutho.
Kwezinye indawo emaphandleni isizwa kuthiwa uyathola kulomuntu oyedwa ohlabayo khonapho kulamakhulu lamakhulu abantu abamelele ukuhlatshwa. Selike lahlangana lakho lokho?
Liqiniso sibili kumqotho ukuthi emaphandleni abantu abahlabayo bayasilela kukanti le ndawo lapho kuhlatshwa khona bezilutshwana kodwa siyakholelwa ukuthi ngokuletha abebutho abezempila kahle kubutho kuzenza kube lobubelo ukuthi abantu bathole kube lo bebe lokuthola lula indawo lapha bangahlabela khona. Sithemba ukuthi bazananzelela ukuthi indawo zemaphandleni eziningi abantu bebengakahlatshwa bezame ukuthi behambe besenza ama mobile clinics lendlela okuza mobilizewa ngayo ibe leyana ezaba lesizotha ezenza ukuthi abantu babuye ngobunengi babo. Bekusilela kakhulu kodwa ngokubuya kwabebutho kuzenza kube ngcono.
Umnumzana Fumani Ndlovu ngowenhlanganiso ye Rural Communities Empowerment Trust. Igqwetha likamongameli Mnangagwa umnumzana Tinomudayishe Chinyoka utshele iStudio 7 ukuthi lanxa uhulumende engakaphoxi abantu ukuthi bahlatshwe ulakho ukukwenza lokhu kungaba lesidingo. Abatsha beZimbabwe abangamatshumi amane lambili ekade beyingxenye yohlelo lweMandela Washington Fellowship bagqibe izifundo zabo namuhla. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Umhlangano olonyaka wehlukile kule minyakeni evame ukwenzelwa kwele Melika usenzelwa ebulenjini beintanethi ngenxa yokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 nyakenye. Izifundo ezigcishwa ilumhlangano lazo ezivame ukwenzelwa emakolishini aseMelika zokulolonga abatsha ukuba zinkokheli kwezamabhizinisi lakwezinye inhlangothi zempilo ziqhutshelwe ebulenjini lonyaka. Omunye wabaphatheka kuhlelo lwalonyaka unkosikazi Sikhanyisiwe Sebata yena obefunda ekolishini yeTexas uthi loba nje bengayanga kwele Melika bafunde okuningi lonyaka.
IMandela Washington Fellowship ibe luhlelo olunjabulisileyo njalo lwangivula amehlo. Ngizithakazelele kakhulu izifundo engizithole e-University of Texas e-Austin ku-Leadership and Business Track. Ngazizwa ngikhuthazeka ngisiba lentshukuntshuku lenjabulo. Ngathola ithuba lokuhlangana labantu abachiyeneyo abavela endaweni esichiyeneyo ngafunda indlela ezehlukeneyo njalo ezintsha abazenza ngayo izinto. Lolwazi engilitholileyo lesifutha engilaso esokutshintsha impilo zabantu.
Ugcizelele isithi izifundo lezi zibaphathisa ukuncedisa abantu abasezigabeni ezihlukeneyo abadabuka yizo njalo kudala amathuba kwabasakhulayo. Unobhala wabatsha kwe-MDC Alliance umnumzana Gift Osalo Siziba inalaye ngomunye wabakuhlelo lolonyaka uchasisa ngabakufundileyo.
Lonyaka siyenzele ke sisebenzisa ke umakhalekhukhwini lezinye ke inhlelo esitshiyeneyo kodwa ke sifunde okuningi kakhulu thina njengabatsha. Okokuqala ukuthi sifundiswe ngendaba ke zokuthi sikhokela njani nxa singabatsha okuthiwa ngama-leadership skills ngesilungu.
Usiziba yena owenze izifundo zakhe ekolishini yesigabeni seGeorgia eMelika uthi ezifundweni zakhe ubelolongwa ukuba inkokheli ekhaliphileyo.
Sifundele njalo indaba zokuthi ke ikakhulu mina njengonobhala jikelelo wabontanga kunhlanganiso ye-Movement for Democratic Change ebengifunda e-University of Georgia. Lapho engifundiswe khona ke ngokuthi nxa ngingu-Secretary General unobhala jikelele ngibhala njani ke ama-proposal ayiwo ancedisa ukubana ke ngifulfile ke izithembiso engazenzayo zokudingela inhlanganiso imali njalo lokulungisa ke kwamapolisi zokuloba kwawo.
Uqhubeke sithi bafunde ukuba kumele basebenze nzima ukuba imisebenzi yabo yazakale njalo ukuba labo abalezikhundla kumele benze umsebenzi wabo ngendlela ebalulekileyo. Uhlelo lolu laloba lohamba kuhle bethola yonke imfundiso owakumele bayithole. Usiziba uthi lalusiba lezikhubeko lapha lalaphaya ngenxa yokuhamba kwamagetsi obekusenza besileke kufinyelela ukuba ebulenjini izikhathi zonke. Abatsha laba kwakumele baphatheke kuhlelo lwanyakenye kumele baye eMelika kodwa akusabanga njalo ngenxa yokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19. Abaqoqi balo bagcina bebanjwa ngamandla ukuluqhuba ebulenjini be-inthanethi.
Kuze kube manje abatsha abedlula amakhulu amabili sebengene kuhlelo lolu selokhu lwaqalayo ngomnyaka ka-2014.
Wayengumongameli weMelika umnumzana Barack Obama nguye owaphawula lolu hlelo. Umnumzana Pride Mkhono owaphatheka kuhlelo lolu ngomnyaka ka-2018 uchasisa ukuthi yena lwamnceda njani empilweni.
Uhlelo lwe-Mandela Washington Fellowship mina lwanceda njengosakhulayo kakhulu ngoba ngasuka khona ngale sengilolwazi olujongileyo ngendaba zokukhokhela zobukhokheli. Njalo i-Department of State yasinika thi yasupporta kakhulu ama programs esinikuwayenza ngabe ngaba ngama workshops ngabe ngaba ngama research njengami na ngayenza ama research ngaye Tanzania ngayenza research ngasuka khona apho ngaye present ama research yona leyo eGhana lapho ebenhlangana khona lezinye izikhitsha mfundo es Africa esakhulayo. Hayi ngabona ukuthi lokhu kwanceda kakhulu ukuthi lami ngibe njengo ngimi umkhokheli kuyabe lolwazi njalo olungisa esingathi ngama research documents.
Iningi labaphatheke eminyakeni edluleyo bathi uhlelo lolu luyabaphathisa empilweni yabo yonke ngoba lubapha ithuba njengabantu abadabuka emazweni awezekazi le-Afrika ukuhlanganela ndawonye bephana amacebo njalo bebumba ubudlelwane hathi phakathi kwabo kuphela lasemakolishini aweMelika lapho abayabe benze izifundo zabo. Uhlelo lolu lunenjongo yokubumba inkokheli esizimiseleyo njalo ezilolwazi olujulileyo kwezombusazwe kwamabhizimusi ekhansilini kuhulumende lakwezinye inhlangothi zempilo. Ngimele iThuthu 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Umthethwandaba we-Supreme Court namuhla ukhulule owake waba ngumeli weBikita West edale lephalamente elilunga le-ZANU-PF umnumzana Munyaradzi Kereke. Yena obesele minyaka emihlanu esejele ngemva kokufunyanwa elecala lokudlwengula umntwana oyisihlobo sakhe oleminyaka yokuzalwa elitshumi lanye. Ukereke wakwetshelwa ukupika okweminyaka elitshumi lane 14 ngomnyaka ka-2016 lapho inkantolo eyamthola khona elecala lokudlwengula lingane ephethe umbhobho eyethusela. I Supreme Court imkhulule ngemali yesibambiso ibail engena kungxenye yesigidi i500,000. Lokhu kutsho ukuthi uKereke usezaphikisa isigwebo sakhe kanye lokufunyanwa kwakhe elecala ephandle. Kulive Talk namuhla kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa ngabeZimbabwe abahlala kwamanye amazwe. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Uhlangothi lwaseMelika olubona ngokuvimba ukuthelelana kwemikhuhlane kule Centers for Disease Control and Prevention lwethule isiqondiso sokuthi abantu abakade bencediswa ukuhlawulela indleko yezindlu elizweni bengaxotshwa kuze kuyefika umhlaka 3 Mfumfu. Ngesikhathi uhulumende kamongameli Joe Biden esefukwa ngamandla ukuphuma lesibopho esiqinileyo sokulungisisa lolu daba ngoba abantu lokhu bengakabuyeli emsebenzini abamiswa yokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 yakithi. Igqwetha elikhulu likahulumende esabelweni ese-New York eMelika libeke izolo ukubana uphenyo olwenziwe luhlangothi lwezemithetho luveze ukubana usibalukhulu waleso sabele uGovernor Andrew Cuomo ngempela wahlukumeza abesifazane abambalwa ngezinhlansi. Iningi labebandla lakhe elama-Democrats ngokuyangeka sebekhuthaze ukubana kachiye umsebenzi uCuomo okugoqela nomongameli Joe Biden. Kulo mpholisa ofileyo ngemva kokugwazwa izolo esilindweni sezitimela esePentagon esisesabelweni seVirginia eMelika ngemva kokuqhamuka kodlakela kulesi sidiji kulo muntu oyedwa odutshulwe njalo ngamapholisa laye wafa kuleso sihlakalo. Kulabantu abangamashumi amane lanye ababulewe engozini yokungqikelana kwemota enkulu ethwala impahla lebhasi ebithwele abantu eyenzakale kwele mali izolo. Abantu abangamashumi amathathu lantathu babikwa labo belimele kakubi kule ingozi. Abantu basedolobheni eleAccra okuyisigodlo sabele Ghana bangene emgwaqweni betshengisela befuna umbuso ongcono lokuthi uhulumende alungisise amaphutha akhe abusengcono. Kutshengisela lokhu kwenziwa phansi komkhankaso olesihloko esithi hashtag fix the country campaign okanya usuthole usekelo olukhulu elizweni ikakhulu kwabasakhulayo asekeusabalalisa ezinkundleni zebulenjini eziningi.
Bakhala ezimatonsi abeZimbabwe abahlala kwele South Africa ngokulahlekelwa izihlobo labangane buthumuthumu ngenxa ye-COVID-19. Kubika uThuso Khumalo.
Izimfa ezibangelwa yi-coronavirus kwele South Africa ziyaqhubeka zibangela usizi olukhulu lakuzizalwane zeZimbabwe. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Machuma okungasogama lakhe lamampela ngoba engathandanga kuvezwa igama uthi umkhuhlane we-COVID-19 ubenzele abangakaze bakubone selokhu badwetshulwa yingwe.
Thina singumdeni silahlekelwe ngubaba ukuqala ku-3rd wave la e-Gauteng. Ubaba ugule iviki yodwa nje wayesibhedlela waseshona. Kunje umama naye wabuya esizwa ngomkhuhlane wahle wagijima kwezigoli. Mama la ekuthoneni kababa wahle waqala ukugula. So kuthe after 2 weeks umama la yawalandela.
Ngesikhulume lisebandla lezaphu kwele South Africa uMnumzana Kanisha Zinkala uthi lamalunga ebandla lakhe aphelile ngalesi sifo.
Silahlekelwe kakhulu singuzaphu. Abanye kade beku presidium sikhuluma ngomama uMrs Thaka, ubaba uThodlana, several other heroes of the struggle ebesilawo kubandla lethu siyizaphu. Yisikhathi esinzima lesi se-COVID esikhuluma ngaso, kodwa siyabonga ngemisebenzi emihle abayenzileyo.
Isikhulume senkampani zemingcwabo iDawo Funeral Services uMnumzana Makotebe uthi basele bengalamathe ngemva kokuba lesi sifo sithethe umsunguli wale inkampani.
This thing kills So futhi silahlekelwe ngomunye wethu umsungulu wecompany ye-Dow Funeral Service uthethe ilesifo sonesese coronavirus. Lo mkhuhlane lo eqinisweni ubuhlungu njalo uyabulala. Mina sengiphuma khona ngi-teste positive since last of last month ngo-June mhlaka 27 June. Ngisengarecover lapho kubo 28 July.
Ngokombiko owethulwe lugatsha lwezempilakahle kule South Africa, bazi inkulungwane eziyisitshiyagalolunye 9,000 abantu abahlaselwe i-coronavirus izolo kuphela, kanti ababulewe yilo umkhuhlane ngesikhathi esifanayo bedlula amakhulu amahlanu lengxenye 555. Lokhu sekuthethe inani lasebefile selokhu lomkhuhlane uqalile enyakenye laya kwabedlula izinkulungwane ezingamachumi ayisikhombisa 72,992. Lokhu kwenzeka ngesikhathi iziphathamandla ziveza ukuthi ihlandla le-third wave yokuhlasela ku-COVID-19 seledlule, njengoba inani labahlaselwayo selehlile lapho bedlalela khona kwabazinkulungwane ezingamachumi amabili from around 20,000 laya phansi kwezinkulungwane ezilichumi below 10,000. Umachuma utusizo olukhulu kuningi labeZimbabwe abafelwa izihlobo zabo yikuthi zingcwatshwa bengalathuba lokubona imizimba yazo.
So ekushoneni kwakhe asimbonanga ngokugcina ngoba ubegoqelwe ngamaplastic. So asikwazi ukuthi umuntu owangcwatshwayo nguye yini ubaba kumbe kayisuki. So ubaba wavele wasuka esibhedlela wahle waqonda straight emotionally. Ukuthi sibekwazi ukuthi nguye noma kayisuye asikwazi.
Abanye njalo bakhala ngokuswela indlela zokuhamba ekhaya besiya emngcwabeni, njengoba iningi labo balahlekelwa imisebenzi, kanti le mithetho kahulumende ayivumeli ukubuthana kwabantu abaningi kule imingcwabo. Umnumzana Nkala uthi ubuningi bezimfa ezibangelwa yilo mkhuhlane sebenze labo abebecabanga ukuthi lo mkhuhlane awukho bayifunde ivaliwe.
Asitholeni ukuthi sivaccinethwe silungiselele ukwenzela ukuthi nxa kufika isikhathi umzimba wakho usulamasotsha omzimba azakwazi ukulwelana lalokho. I-vaccination kudala vele ikhona, yebo ungaba nama-fears kube lani okukhona lokuningi okukhulunywa ngabantu, kodwa kuqakathekile ukuthi uhlale uvikelekile.
Umnumzana Thebe laye uthi ukuzivikela kuqakathekile kakhulu.
So mina ngigqugquzela kakhulu ukuthi abantu abanjani, abantu abagqoka ama-mask basanitize bagezele izandla, kuqakathekile kakhulu because lo mkhuhlane uyabulala bakithi. Two, ama-advises abantu ukuthi banjani, bonke labo abaleminyaka engaphezu kwe-35 kusika ku-39 abahambe bayovaccinate. I-vaccination ikhona mahala free of charge including ama-undocumented immigrants.
Sebesiyafika kuzigidi ezimbili lengxenye close to 2.5 million asebehlaselwe umkhuhlane we-coronavirus kwele South Africa. Loba kunjalo uhulumende akakuvezi kuzibalo zakhe ukuthi bangaki abakwamanye amazwe abakunani leli lakunani lasebebulewe ilo mkhuhlane. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, inguThuso Khumalo.
Abanye ababalisi beZimbabwe abasebenza kwele South Africa sebamukele inyathelo lokuthi kabasoze babuyele emsebenzini ekuvulweni kwezikolo kumaviki amabili alandelayo nxa bengahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19. Uhulumende weBotswana uvale izikolo ngenyanga edluleyo kulandela ukumemetheka kwalomkhuhlane. Kodwa akukabi lohlelo lokuhlaba ababalisi. Umqondisi Dube uyalandisa.
Inhlanganiso ezimela ababalisi kweleBotswana zithi abasoke bephindele emsebenzini ngaphandle kokuthi bonke sebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 vaccine. Uhulumende uvale isikolo ngenyanga edluleyo phezu kokukhathazeka ngokumemetheka kwe-COVID-19. Ababalisi abapho sebefike ikhulu i-92 sebebulewe i-COVID-19 kusukela ngoMabasa lonyaka. Lokhu kushiye inhlanganiso emela amatitshala eyeBotswana Education Sector Union, iBOSETU, ikhuza isithi akula mbalisi ozabuyela ekilasini engatholanga ijekiseni ye-COVID-19. Izikolo kumele zivulwe emavikini amabili, kodwa isikhulumise eBosethu umzana Dabokani Rari uthi kuyadanisa ukuthi uhulumende kakakhiphi uhlelo olucacileyo lokuhlaba ababalisi.
Enough is enough. We have seen more deaths.
Sekwanele, sesibone ukuthi sifa ababalisi abaningi. Asizimiselanga ukuthi siyekele ababalisi bebuyela emangcwabeni. Yilo inyathelo esesilithethe.
Kodwa iningi lababalisi lithi lesaba ukukhuluma kakhulu ngodaba lolu ngoba lungaphazamisa amathuba abo emsebenzini. Abanye abezimbabukele eBotswana bafana loNkosikazi Sindiswa Spanda bathi kumele ababalisi bebuyele emsebenzini behlatshiwe noma bengahlatshwanga.
There is this campaign going around that teachers do not want to go back emsebenzini nxa bengahlatshwanga ijekiseni ye-COVID. Mina ngombono wami, I think teachers have to go back to school. As utisha umuntu yabe sign contract yokuthi ngiyafundisa come thunder or rain. Abanye sekuyikudinga nje ukuhlala ngkhaya okungaye emsebenzini. Asibuyeleni emsebenzini matisha, siyefundisa abantwana njengesivumelwano sethu lo hulumende. Lokho ukuthi uhlabile kumba uhlabanga, ijekiseni le is not compulsory.
Uspanda uqhubeke sithi kumele kudingwe ezinye indlela zokuvikela ngakho kumele inhlelo zokufundisa ziqhubeke.
Let's follow COVID protocols. Sibuyele emsebenzini, sanitize, put on your mask, social distance. Umsebenzi kawuqhubeke ma-teacher. I do not support this initiative eyokuthi o-teacher bangabuyele emsebenzini nxa bengahlatshwanga. Abantwana laba, they need us more than anything else. Imkhuhlane ibuye yahamba yaba mnengo, HIV or Spanish flu, whatever. But there has never been a case of two abantu akumelanga babuyele emsebenzini just because abahlatshwanga.
Umnumzana Mthabisi Dube omnye wabadabuka eZimbabwe uthi nje abazali balesifiso sokuthi isikolo zivulwe njengokuhlelwa mhlaka 17 Ncwabakazi kodwa bayazwisisa izikhalo zababalisi.
We appreciate ama concerns ama teachers ngoba basengozini yokuthelelwa i-corona. Bahlangana labantwana from different backgrounds, the same way ama nurses or doctors abahlangana lezigulane ezijeneyo. Ngakho sithi kabahlatshwe ijekiseni la.
Inhlanganiso yeBosethu isiqale umkhankaso ngaphansi kwendiyimba ethi no jab no return to school ekhangelelwe ukuthi bambe ngamandla uhulumende ahlaba ababalisi ijekiseni le COVID-19 vaccine. Ababalisi beZimbabwe bathi kuqondile ukuthi kungavulwa isikolo uma bengahlatshwanga ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Sekulabantu abadlula inkulungwane ezingamakhulu lamashumi amahlanu i-115,202 abatholakale belo coronavirus kwele Botswana kwabhubha abadlula inkulungwane lamakhulu ayisithupha i-1,658 abayinkulungwane ezingamakhulu lamachumi amabili i-124,000 sabathola amajekiseni omabili awe COVID-19. Ngingumqondisi Dube wendaba ze Studio 7 ngisabon kwele Botswana.
Hamba pambili. IZimbabwe Human Rights Commission ithi uhulumende lamankampani azimeleyo akumelanga baphoqe izisebenzi ukuthi zihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 nxa zingafuni. Bakhala izimathonsi abeZimbabwe abahlala kwele South Africa ngenxa yokubhutshelwa izihlobo labangane buthumuthumu nge-COVID-19. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezekuseni.